sendaba ku VOA Ndebele.
Kuchono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 30 Mabasa 2020 ngi Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya abantu njalo lokhu ebexokozela emalayini nempuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430.
I-program le planiweyo ukuthi door-to-door delivery yempuphu ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besehluleka ukuhlala ezindlini ngokusitshona siyalayinela impuphu.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorncroft koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa umgodla we 10 kg. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki abokholo lesimuslim abedlulisa amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seligonge laya kwabangamashumi amane 40 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. Asebefunyenwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. Phakathi walelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,040,608. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 228,625 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,393 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,598. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,228. KoBulawayo sokulabantu abalishumi lambili abasele umkhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, uDokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa ukuba i-COVID-19 isasekhona njalo kuzathatha isikhathi ukuba liyehle ezweni.
Kudala sakhuluma ukuthi i-lockdown ngangeke iphele kathesi ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Yikho inyanga lezi ezibuyayo ngezomqando. Njalo ibulala kakhulu ngesikhathi somqando. Akula lockdown engiyibona iphela mina, i-lockdown iyaphela kubo August September le. Akula zikolo, akula ma-church, akula ma-weddings azayenziwa ngalesi sikhathi. Kukhanya abantu njalo lokhu ebexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke ethi sebeqalile ukuhlola izisebenzi zonke zesibhedlela sakhe umkhuhlane we-corona.
I'd like to connect this bill as a process ukuthi siteste abantu abasebenza khonapha, odokotela labomongikazi labanye abasebenza esibhedlela, ukuthi umkhuhlane lo igciwane le-coronavirus abalalo yini. Yikho ke sizaqeda labo sizatesta labantu bonke abafika empilo bezoyelatshwa, labo bayatesta ukuthi umkhuhlane lo sizama ukuvikela ungaze wamemetheka usiya phambili.
Inani labantu abaphethwe ligciwane le-COVID-19 eHarare sebelitshumi lasificamunwemunye, eMathebeleland North kuloyedwa owasila kulo umkhuhlane, eMashonaland East bahlanu, kuthi eMashonaland West bathathu. Phakathi kwabantu abangamashumi amane abatholakala belalo umkhuhlane ezweni, abahlanu ngasebasila kulo umkhuhlane, kuthi abane sebabulawa yilo umkhuhlane, oyedwa wakhona engowakoBulawayo. EZimbabwe sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7,642 asebethe bahlolwa leli gciwane lisiyatshona ilanga izolo. Kusenjalo, ikhansi ledolo dolobho lakoBulawayo imanyene lohulumende kunye namankampani ahlukeneyo sebezinikele ukulungisa kuhle isibhedlela seThorngrove Hospital sonke kusukela kumigwaqo, izindlu zokugulela, izindlu zezisebenzi, indlu yokugcina abafileyo uhlanganisa lamagceke esibhedlela ukuze silungele ukugcina izigulane. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Lileni Mlilo kaWard 12 uthi kuyabukeka osokusenzakala esibhedlela.
Hayi, thina siyakubuka kakhulu konke okwenzakalayo lapha esibhedlela. Sizwa vele sikhudumala sibili ngoba sibona umsebenzi uyahamba. Lokhu esaqalisayo sibuya lapha kungani le migwaqo kayikho, langale esibhedlela kungani kakukho right, kodwa kathesi ngokuncediswa ngamadonazi sibona into zonke ziyahamba.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mguni uncome umsebenzi wokuvuselelwa kwesibhedlela sisiba lohlonzi lwaphezulu.
Siyabona kakhulu ukuthi kusetshenzwa isibhedlela siyavuselelwa. Lesibhedlela sayakhwa ngo-1941, izakhiwo eziningi bese zingasayenzi ukuthi kungahlala abantu. Lanxa unguwe sikulethe lapha esibhedlela sithi sizokushiya lapha, ubungagula kakhulu. Kodwa okwamanje kukhanya izakhiwo esezivuselelwa ukuthi sesingaba isibhedlela esohlonzelwa phezulu. Sibonga khonokho ukubuya kwe-COVID engaCOVID ngabe isibhedlela lesi ngoba sangesithulisekelo from uhulumende ukuthi sivuselelwe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba yonke into ebingamanga kahle esibhedlela seThorngrove Hospital izalungiswa, isibhedlela silungele ukugcina izigulane ngendlela efaneleyo ethi konke kuqhutshwa kahle. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubese Mozambique uyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kojava lokudlamdlamu obangelwa ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umnangagwa uye kwele Mozambique njengomgcinisihlalo wohlangothi lomanyano weSADC olubona ngezomvikela olwe Organ on Security and Defense. Abahlamuki bakwele Mozambique babikwa sebebulele abantu abedlula amakhulu amabili. Umnangagwa ubikwa eye kwele Mozambique ngendizamtshina yokweboleka ehlawula inkulungwane zamadola ngehola linye. Lokhu ngokwesibili ukubana umnangagwa asuke elizweni solokhe kwaqalayo uhlelo lokuvalwa kwamazwe olwama lockdown ngenjongo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz kushort wave.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini leThorngrove koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa, 70 Zimbabwe dollars. Umgodla olesi sindo samakilogram alishumi, 10 kg. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abenelise ukuthenga lapho impuphu iqale ukuthengiswa elokitshini leThorngrove koBulawayo. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Association of Consumer Rights, iNACORA, uthi kulungile ukuthi impuphu ilande abantu, kodwa kumele ibuye iningi ukuze yanele abantu bonke.
Ukuthi impuphu ithengiswe ezindlini kulicebo elihle kakhulu, ngokuba kuzakwenza ukuthi abantu bahlale bangayibhodabhodele. Ingayiza kwenela kuphela ifike ngentengo eyaneleyo, kube lula futhi ukuthi ithengwe, kuzakwenza ukuthi impilo ibe lula. Kodwa kusaseleyo ukuthi sikwazi ukuthi izabe ithengwa kanjani, uzakwazi kanjani ukuthi ikhona ingaphi. Konke lokho kungacaca, hayi impilo izabe isibengconywana endaweni yempuphu. Kodwa ziyabe zilokhu zizinenge izinto esifuna ukuthi zilungiswe ngokuba impupha idliwa yodwa ihamba nokunenge njalo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kumele kwenziwe yonke indawo.
Mina njengesakhamuzi sakobulawayo enkulumane ngibona ukuthi i-program le planiwe ukuthi door-to-door delivery yempupha ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayine impupha. Nxa sebesilethela ezindlini kungcono ngoba lathi umkhuhlane usuza sivika. Siyabonga sibili ngabantu abasicabangele lokho. Hayi kuhle nxangile imali yami ngiyathenga nxangingiyela ngithengi nxa lisilande ezindlini hayi kuhle kakhulu. Alisoze lisibone emgwaqweni sigcwala indawo yonke sidinga impupha. Hayi siyabonga kwenziwe yonke indawo.
Esinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Senzeni Msimanga uthi umthetho kumele ulandelwe nxa kuthengiswa impupha kungabi ngokombusazwe.
Ya, impupha right sibili ibuye door to door. Kodwa bese lesicelo sokuthi ingabi ngezano, two futhi ingabi lesigweregwele esinqe. Nxa sithenga kuhle sibili sithenge kuhle njengezakhamizi, lapho sibili siya support 100%.
Umnumzana Talent Ncume uthi ubunzima obuzaba khona ukuthi izindlu eziningi zihlala imuli eziningi.
Ukuthengiswa kwempupha door to door kungumbono omuhle kodwa inkinga isuka ibe la nxa singamalodge singu-6 mhlawumbe indlu extendiweyo angiboni ukuthi singayithenge bengavuma ukuthi sithenge sibe ngu-6. Ngibona yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ngoba nxa sihlala singu-6 kuvunyelwe ukuthi kuthenge 1 per muntu njengoba besitsho kodwa inkinga isisuka ibe lapho kungathenga umastanda amalodge asakho yenelisi ukuthenga isibili kuyakho kuthenga umasana so kunzima kumbono omuhle kodwa hhayi abawucabangisisise futhi lowo mbono ababuyele emuva bewurivisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyathola yini kungasebenzeka yini.
UZulu uveze injabulo ngenyathelo likahulumende ngoba bethi besengozini yokuthi bathole i-coronavirus ngoba betshona emizileni belinde impupho kwesinye isikhathi bengayitholi. Kwezinye indawo bathi lokho kuzadala kubandlululo ngoba abaningi bengamaloja ukuthi bethole impupho kuza kuba nzima. Lakulezi indawo eqale khona ukuthengiswa iningi lithi alikayiboni balokhe belindile. Laloba kunjalo abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ bathi bazamisa ukugaya impupho kuze kulungiswe intengo yomumbu. Lokhu kuphume kuphephandaba lenewzimbabwe.com elikhulume lomnumzana Tafadzwa Musarara umgcini sihlalo weGMAZ. Umsarara ubikwa ethi sebezamisa ukuthengisa impupho ngoba uhlangothi lweziphala zikahulumende olo Grain Marketing Board lukhweze intengo yomumbu. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela usawalala kwegciwane le coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa namhla uphe izakhamizi zakobulawayo uncedo lwempuphu. Lokhu ngokwesibili kuye naleviki ukubana uJamisa aphe izakhamizi zakobulawayo uncedo olufanayo kungakhathalekile ukubana ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ngolwesibili uphe asebekhulile bemalokitshini atshiyeneyo impupho. Abanye sebebuza ukubana kambe uJamisa kumele abe nguye ophathisa yini uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kumbe uhulumende nguye omele enze lomsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lengcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngoba ke khona vela into le ayishiyo kahulumende so kukhangelele ukuthi wonke umuntu aphakame not even abazombakazi kuphela ngoba abezombanga zobona esikhathi esiningi bathi uma beshenza izinto beshenzela ukuthi babonakale besebethole ukuvotelwa kunzima ukuthi umuntu owezombangazwe ayenze into ngenhliziyo mpela. So I think kufanele vele benze something bekwenza ngenhliziyo, but it's not expected. Siyakwazi ukuthi uma beshenza benza bekhangelele ukuthi bazothola something kukho lokho. So engakushele ukuthi like everyone nje umuntu othilayo ohambayo kufanele ukuthi angene asiza. Sonto kahulumende le yinto yomuntu wonke, yindaba elande wonke umuntu ukuthi aphakame. Umuntu akaze akhumbule amazwi awakhulumisiswe uMandela kudala ukuthi in your hands now, so kusezandleni. So indlela okufuze siyikhangele ngayo le nto ukuthi yinto yomuntu wonke, sizaniyenze umuntu wonke, hhayi ama-politician kuphela. Kungamangalisa mpela makungakhanya abaphikishayo nje begoqile ndaba esithi bona hhayi esimatshalenga ngakho yi-one bengayena nje ukuthola amavoti ngalesi sikhathi sokufa, ngalesi sikhathi somkhuhlane. Abayenze le mpela ukuthi bakwenza ngoba kuphuma enhliziyweni zabo, bafuna ukusiza umphakathi.
Hayi, kuzwakala. Wena-ke baba Mkandla uthini ngodaba lolu?
Udaba lolu ngilubona luqondile ukuthi luphathwe ngabantu bonke nje kwaze la uhulumende kuphela. Nga ungabantu bonke, khonoko kwenziwe i-opposition party kumbe kwenziwe ngutshamisa, i-effort yona lani kutshengisa ukuthi khona kumele nekanele abantu. Asiyo nto ekhangelana lo muntu oyedwa le kumbe uhulumende kumbe uzibani. Sonke emini nje bonke abantu abenelisayo abaphakame bencedise. La uhulumende mbona engazani utsho njalo nje. Yikho abaningi bahamba badonata, bakudonata khona ngale and so forth, esenzela ukuthi khona umsebenzi lo uphathwe ngabantu bonke. Ustrive umfiwa naye uyagijima ngale, uyadinga lokhu akudingayo, uthi ungevele individually ke lwana sophathi. So kutho ukuthi unceda isizwe ngalokho-ke awuphathiswane kunjalo.
Ye, ngiphenduke kuwe Mnumzana Ndlovu. Siyabona ukubana uhulumende usekhulume indaba eziningi, sike sezwe sithi uzaphathisa abadubekayo, waphinda njalo wathi uzaphathisa abamabhizimusi amancane. Izolo khona wangenela futhi laye umphathi ntambo wezemali wathi laye uhulumende uzaphathisa amabhizimusi yinqe abethwele nzima ikakhulu lawo ezokwethekelelwana yetourism. Ubona ungani yikukhuluma nje ngokumlomo kawugcwalelwa mfula, kumbe sizabona kusenzakala okwenzakala?
Hayi, yebo, leyo mpela yokuthi umntomo awugcwalelwa mfula yizifiso zikathemba lo-amukela esasifunda ngazo esikolweni. Umumo wezomnotho zeZimbabwe awuyivumeli iZimbabwe ukuthi yenze into enjalo. Singafisa sijele ukuthi lokhu nalokhu, ikakhulu uma bekuhamba uhlangothi lolo lwezetourism balekhuluma lo mhlaba nje kuwuthabisa ukuthi izinto zizoqhubeka zinjalo. What has been happening has been noise ukuthi uhulumende ushenga ama-companies uthabisa abantu khona njalo kwama-price control okwenzakala recent izinto enjengazenazo. Now usungathi wena unguhulumende lwani wenza njalo ukuthi ubuya fiduciye nanko usiza the very company ohlela uzishenga, uzishengela ukuthi ukhanye ungumuntu omuhle phambi kwabantu. So ukukhuluma nje lokho ekhaya sinenkinga enkulu ngezomnotho, asinamali. Wacula kudala lo Edwin Amo wathi asinamali, namanje ayikho imali eZimbabwe. So uzoyithathaphi yokuthi in any case before i-COVID kuye, why zonke lezi zinto esesingazikhuluma manje singazenzanga ukusiza umnotho owawuvele ugula?
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu Mnumzana Mkandla, usithele ukubana wena uthini ngalokho okukhulunywe phambilini nguMnumzana Ndlovu lapha athi khona okwenzakalayo lokhu abezombusazwe babe bekhangele phela ukuthi bazadobhadobha yini labo amavoti.
Hayi, mina ngibona ngazani kathesi ngabe kuyindlela zona lezo internally, kodwa nje ngibona nje outside their scope abantu abakhangelele abantu kwakhathesi. Asikezwa ukuthi khona kade benika abantu babo bodwa, njalo sibona ukuthi khona laphana kathesi sebekhuluma ngakhulu ngokuthi khona abantu kumarenti wona la kusukela ngo-April abantu bama-rentals labana bengabhadali bayabhadalelwa nguye uhulumende. Asonto esingayisola yona lelo kumbe singayibeke ekhampenini. E-South Africa kuyenzakala khona lokhuyana bayanika nabantu ukudla ezindleleni khona laphana endlini yabo. Lama-rentals lawo is already covered. So kuyafanana nje namazulu onke nje. So esingakuqinisa nje kuphela sithi thina uhulumende khona kathesi akhangelani kakhulu nabantu engabuyela emuva, ngoba ngabuyela emuva abantu bazakuthatha ngale ndlela ukuthi khona hayi bayakhampeyina. Athi hayi, thina sikucelayo ukuthi khona begcwalisise khona iy'nkulumo zabo ababezikhuluma ikakhulu kuma rentals lokuvuleni kwezikolo khona lapha isikolo kathesa kula ngithi one umzalo obhadalile izikolo ngumphathi wezikolo mina akuna muntu obhadalileyo izikolo zivaliwe yethu abahlezi ngemakhaya bavalile so akula muntu obhadalayo ezikolo ziyavulwa mboka zivulwa ikakuzwe ngemva kokuphela kwe-14 days yona le esikuzwaneyo ezisele ezingu-5 kumbe zingani sibone ukuthi khona kuza kuba njani kuza kumbiko onjani safika u-3 May asikhangele nini khona khana siyilalele nje size ukuthi kulangapha sikulandele bese ngicela-ke abantu nje bonke nje ukuthi abahlale ezindlini abantu kabahlale ezindlini balalele khonokho okhulunywayo ngobana akuvikeli i-political party akula church akulani umkhuhlane lwani ukhona live abantu sisele ukuthi khona belalele khona khange behlale ezindlini
lezo zincwadi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu bebexoxa ecingweni le-Studio 7. Wathi sizwe okuphuma ku-social media namhlanje silo Gibbs Dube.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo etshiyeneyo ngokwenzakala lapho abahlala khona. Ulakho lawe ukuthi usithumezele umlayezelo wakho kunombolo ye-WhatsApp ethi +1 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngalokhu ababhekane lakho.
Ngiyalibingelela, mina ngingusiphathisiwe moyo uMathema. Ngikosikhobokhobo koMonki Village kusobhuku uBoyi. Hayi, siyezwa sibili izixwayiso zonke siyazilalela njalo lathi siyakhuthaza esigabeni ngayonalo umkhuhlane we-coronavirus ukuthi abantu kabageze izandla kuso sonke isikhathi lokuthi benze i-social distancing. Siyakhuthaza sibili kakhulu kodwa uhlupho olwenza abantu bangakwanisi ukuhlala ezindlini nxa sikunanzelela yindlala njalo abanye abakakuzwisisi khonokhu anyikwazi ukuthi kathi singenza njani ukuze libuye lifinyelele kulindaba kulindawo yakithi kosikhowokhobo enkayi ngoba nxa sibatshela thina abantu bakuthatha lula nje okungumkhuhlane lokhu kanti umkhuhlane lo sesiwuzwile usungenile emarondera kusemakhaya kutsho ukuthi lawethu amakhaya kungangena hhayi kodwa-ke inkuthazo siyayenza sile ebantwini bakithi lapha indlala indlala kakhulu izimpahla zikhwelile uhulumende besimcela ukuthi kangenele ebantwini bezitolo impahla sezikhwele kakhulu asisenelisi kuthenga impuphu kuthenga ithukela sibilisa amasepo cooking oil kulabantwana abancane silabo mama abazithweleyo okumele ukuthi badle i-balanced food kodwa kuyehlula ngoba lezitolo akubambeki
Peter Tiyane ngikhuluma ngisese Josepha kobhidi induna ekhezi hhayi sithwele nzima nge-coronavirus leba i-coronavirus le ngabe kuthiwa khona abantu bananzelele ukuthi ngesikhathi sesisikiso kathetha somkando bafanele balandele lokhu abakutshelwayo ngoba sizophela yikho lapha eqina khona njalo abaningi abantu abakuthatha lula nje ngiyananzelela kubana abantu xa befika emakhaya lapha ubathe ukuthi khona gezi izandla uthi hhayi into engeke sifikele lapha esikhona
mina ngikhulumela isimo esikuhle lapha e-South Africa njengama-foreigner ahlala lapha e-South Africa isimo lese-lockdown sithwele nzima asikwazi ukuthi amarenti siwathathaphi ukudla asikutholi ngoba sivele sihle singama-foreign yonke into vele asinayo asasenze kanjani besicela ukuthi upresident wasezimbabwe athumele amabhasi abuye lapha e-South Africa azosiland ngoba amabhota avaliwe asikwazi loba senze kanjani asiyazi asazi loba sithini thina sisekudeni sisesigangeni ngapha so laba ma besilahlela ngaphandle asazi lathi sakube lapha e-South Africa sizozama impilo
linjani bantu be-Studio 7 abasakazi bakithi hhayi besicela sikhulumile lalaba abantu be-embasi yeBotswana laba beke besithwale besibisele kithi sesizamile ukubabhalela abantu laba basiphenduli lokusiphendula basifuna ama-passport number lama-ID number bahamba bahamba esicela ukuthi kumbe umalile number yabo libafonile libabuze ukuthi kuhamba njani ngoba lapho esikhona kunzima.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo besemazweni ambalwa. Ulakho lawo ukusithumezela umlayezelo wakho khona manje kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318.
Kwezemidlalo bakhathazekile ngoba bengazi ukuba ikusasa ibaphatheleni abadlali bemidlalo etshiyeneyo njengoba inani labafunyana belegciwane le-COVID-19 liqhubeka lilokhu liqansa. Yintethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Inani labantu asebefunyenwe beligciwane le-corona seliphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni jikelele njalo liqhubeka lilokhu liqansa mihla ngemihla. Ukuqhamuka lokumemetheka kwaleli gciwane elidala umkhuhlane we-COVID-19 kudale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Wayengumdlali weqembu lenguqu elebulawayo CT uAyanda Ncube osedlalela iqembu leMalanti Chiefs eSwatini uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuhlalela emnyameni.
I-lockdown lemanesi ishalele phansi njalo ngabe sesiqedile yabona iligi ngabe manje lathi semakhaya sibona imuli manje sivalelekile ngapha silokhu esilindile asazi kwenzakalani sokuqala nini siyenzani silokhu sicontinue njengala ma-program abasinike wona nje onala ukushiya boma-situp landandela uhlala ujani ufit yabo uready futhi anytime maybe ungachiya ukuthi siyabuyela uruning but isi-affecthe kakhulu cause yabona ukuhlala ungazi ukuthi ubuyele nene-groundini ukuhlala ungazi ukuthi hamba nini ekhaya kila manje awukwasitileki izokontinua oyizoyenzani yabona ukuthi vele into yakhona hashi ya-affectha.
Imidlalo yenguqu esigaba saphezulu eSwatini imisho sekusele imidlalo yi-12 ukuba ifike komlendo uyagcina. ESwatini kulabantu abalikhulu asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 njalo oyedwa wabo wedlule emhlabeni. ULinus Chikuwa yena udlalela iqembu le-BR Highlanders elaseBotswana kodwa ungayibo kobulawayo ngesikhathi abantu belaywe ukuba behlale ezindlini zabo. Uthi kunzima kabi ukuba ahlale umzimba wakhe ulokhu ulungele ukuba adlale ibhola ngoba engenelisi ukuba aphume ayegijima phandle okuyinto eqakathekileyo kubadlali bomdlalo wenguqu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. KwelaseBotswana kulabantu abangama-23 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo sekwedlule emhlabeni umuntu oyedwa odlala umdlalo webhola lokuqaga i-netball uKaren Mlambo. Uthi yena ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa abanye abakade bedlala labo abangezwa kuhle emzimbeni.
Bakhona abanye esidlala labo abakhuthaza ukuthi baphatheke kwezemidlalo bavocavoca imizimba njengoba bephethwe izifo ezehlukeneyo. Lokho ke sikuguquzele kakhulu ngabezempila kahle ngoba sinanzelela ukuthi ukuphatheka kwezemidlalo kuncedisa ukwakha lokugcina umzimba uqinile. Laba bantu sebengagula ngoba akukho lula ukugijima uwedwa usendlini.
Inani labantu abaligciwane le-corona selisedlula izigidi ezintathu emhlabeni jikelele. Emazweni aphesheya akhona amazwe aphezu kwenkulumo ezokuba imidlalo yenguqu iqhubekele phambili kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-FIFA uMichel de Hoog uthi kumele kumiwe ukuze kuphele inyanga kancwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ukuziphetha ezalolu suku lamhlanje njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyane belegciwane le-COVID-19 seliqonge laye kwabangama-40 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorn Grove kobulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angama-70 umgodla wa 10 kg. Umongameli Emerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philip Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.